Esikhathi izolo inhlanganiso yabachuchisi iveza ugwalo olwazisa umnumzana Gordhan ukuthi wetheswa amacala enkohlakalo, iRand lakwele South Africa liwe ngokwedlula okuthathwe ekhulwini kwathabalala amaRand angamabhiliyoni angamashumi amahlanu emkambo wezokuthengiselana. Abachuchisi bathi uGordhan wenza le inkohlakalo ngesikhathi evuma ukuthi esinye isiphathamandla sehofisi yezomthelo sithole imali yepentsheni, qede lapho wabuya waqatshwa kulo msebenzi ayiphume kuwo. Kodwa-ke iningi lezalwane zakwele South Africa zithi lelo liqhinga likamongameli Zuma lokukhupha uGordhan esikhundleni ngesizathu sokuthi uyala ukuthi kuchaphazwe imali elizwe madlayana. Unkosikazi Judith February yingcitshi yendaba zokubusa.
Pravin Gordhan and the National Treasury have been the bulwark against nepotism.
Pravin Gordhan logatsha lwakhe lwezemali yibo asebe ngumgoqo onqabela uhulumende kaZuma ukuthi enze inkohlakalo. Pravin Gordhan usebonakala njengomuntu ophazamisa amacebo kaZuma. Lo usengumongameli osevuke eseganga njalo esenza konke okwenelisayo ukuvikela izifiso zakhe hathi ezelizwe.
Lolu akusilo lodwa udubo olubhekanelo Zuma. Umthetho ndaba wesisekelo sombuso usanda kwala kulalela isicelo sakhe sokuphikisana lesinqumo esithi aphinde njalo etheswe amacala edlula amakhulu ayisikhombisa enkohlakalo. Lamhlanje umthetho ndaba weSupreme Court ugcine uvumile ukuthi amagqwetha kaZuma aze emthetho ndaba ukuzochaza ukuthi kungani efuna imvumo yokuphikisana lalesi sinqumo. La macala agoqela ukufumbathiswa lokuthola imali ngendlela engekho emthethweni okubikwa kwenziwe nguZuma engakabi ngumongameli. Ngolunye udaba, umvikeli womphakathi ngolwesihlanu ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe ozaveza ukuthi umongameli Zuma lelizwe bese bethunjiwe yini na yimuli enothileyo eyakoGupta. Lokhu kulandela ubufakazi beziphathamandla ezithile obukhombisa ukuthi imuli yakoGupta yiyo ebisikhetha abaphathi ntambo okungumsebenzi okufuze wenziwe umongameli Zuma. Lezi-ke izinto esezijezalwane zakwele South Africa zisesabela ukuthi umnotho ungahle ulale ngogedla. Le yinto esichiye lapha kwamanye amazwe beqhaqhazela iningi labo elize kuleli bezodinga amadlelo aluhlaza la okukhanya eseseduze lokujabalala. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Dumisani Leya ukuthi lokhu kwenziwa iziphathamandla zeSouth Africa kufana nje lokudlala ngegejo kuziliwe.
Ukubotshwa kukaPravin Gordhan kuzolimaza kakhulu umnotho weSouth Africa ngoba isikhathi abakwenze ngaso ngesilungu sithi it's ill-timed, ngoba bakwenze ngesikhathi ama-ratings eSouth Africa awe-crediting kusamele kubonwe kumbe ayayehliswa noma ahlala enjalo.
Ingcitshi zomnotho zithi nxa uZuma lomphathi ntambo ogatsha lwezemali bengetheswa amacala ababhekane lawo, lokhu kuza kwenza ukuthi eleSouth Africa lifakwe kuhlandla lokuthi sekuyingozi ukuqhuba ibhizimusi kulo. Lokhu kuzabe sekusitsho ukuthi amankampani amanye amazwe akuleli azavala abuyele kubo kungabi khona amanye azosungula amabhizimusi. Le yinto ezaguqisa umnotho welizwe ngamadolo, izigidi zabantu zilahlekelwe imisebenzi. Mele Studio 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.